Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 ngokwakazi 2017 ngo President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions wona lawo angiwazi, angiwanikwanga. Ngene airport awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday.
Umkhokeli webandla liphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndibali, obotshwe ngolwesihlanu umiswa phambi komthethwandaba.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhetheleli elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berethwa, asoze sikhangele siyekela abantu betshawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi, but sizadifenda kuphela.
Abasakhulayo bebandla le-MTCT bakhala ngezenzo zamadodana kamongameli Mugabe uChatunga loRobert Jr. abathi bachaphaza imali yelizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Umongameli Ian Khamawele Botswana usetshiya isikhundla sokuba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa leZimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndibali, obotshwe ngolwesihlanu umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje. Umnumzana Ndibali ubotshwe ngemva kokuhlangana lenthathelo zindaba ePress Club koBulawayo, njalo wethiswa icala lokwephula imigoqo yevisa yakhe. Umtshutshisi uthi njengomuntu olepasipoti yaseBhilithane njalo obeyisethekeli, uNdibali ubengamelanga aqhube ezombusasoye elizweni. Ulele esitokisini ngolesihlanu wazomiswa emthethwandaba ngomgqibelo. Izolo lalamhla amagqwetha akhe abezama ukuthi umthethwandaba ulahle leli cala. Umanji umtshele ukuthi kumele aphenduke emthethwandaba ngolwesine lapho ukuzaqala ukuthethwa icala lakhe. UNdibali uxoxele uNtungameli Nkomo weStudio 7 wachasisa okuningi ngodaba lwakhe.
Ayisikho ukuthi kumbe nga-organize abantu, ngabuthanisa abantu, hhayi. Mina nga-invite-wa ukuthi ngizoyenza nje i-remark of which I did. Then kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions wona lawo angiwazi, angiwanikwanga. Ngene airport awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but so kusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday yoba nengiwumsabatha, yoba kade kule camp meeting. So sitsho ukuthi vele la ku-camp meeting kade ngingafuzanga ukuthi ngivele ngihambe.
Ubusemthethwandaba lamhlanje luhambe njani lolu daba?
Lolu daba luyaqhubeka, luyaphambili. Njengoba ngithile ukuthi hhayi, indaba le isese emthethwandaba, njalo angikwanisi ukuthi ngidivulge ama-details amaningi, but engakutsho ukuthi hhayi, into yakhona layo iyangimangaza ukuthi mina ngifuna ukukontributa elizweni meaningfully. As upresident welizwe said ukuthi abaku-diaspora must come and vote, come and participate. So lami ngithathelwa khonapho ukuthi ngingumZimbabweni ofuna ukukontributa meaningfully elizweni lakhe. And iZimbabwe ngiyayithanda njengelizwe lami. Mina ngiyavuma, yebo ye ngiyilida yeZimbabwe Economic Freedom Fighters. Asikayilontshi nokuyilontsha, yinto encane le engakabi le launch. We are yet to launch, singathola ama-resources. But sokukhanya ngani yeyi bakithi, sokuyinto enkulu esisabeka osokuthiwa iyakwanisa ukubuthanisa ama-journalist wonke lawo. Hatshi, ama-journalist angi-invite-ile mina for a social event ukwenza i-key remark.
Ilona ibandla lakho kahle kahle ilimeleni njalo lizangena nakukhetho oluzayo?
Ibandla lethu lithiwa yiZimbabwe economic freedom fighters. Thina ibandla lethu limele nje okunengi, sivela from a socialist perspective. Thina si pro land, thina si believe ukuthi iland must be nationalized, believe thina ukuthi iland certain areas kumele zibe designated for national farming. Believe ukuthi Zimbabwe kumele ibe le currency of its own. Thina sibelieve ukuthi kufuze kube le national bank ezaba accessible la wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuthi esebenze. Enye into thina esiyifisayo ukuthi hayi ukhetho luzayo, yebo yes, funa ukuparticipate vele njengamaZimbabweans.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphakathi kokusungulwa eleZimbabwe Economic Freedom Fighters ZEFF, ubexoka lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Unkosikazi Modi Mzenda, owayengumka umnumzana Simon Mzenda, owake waba ngumsekeli kamongameli akasekho. Unkosikazi Mzenda owayengumongikazi ubhubhe namhla ekuseni. Abantu kunje babuthene emzini wakhe eChisipit, kodwa akukaziwa ukubana uzaphiwa nhlonipho bani njalo lokuthi uzabekwa nini. Kunjalo nje umnumzana George Rutanire owayelilunga ledale lepolitbilo yebandla leZANU-PF obhubhe ngomgqibelo usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Akukaziwa njalo ukuthi uzabekwa nini emathuneni eNational Heroes Acre. Abasakhulayo bebandla leMDCT bathi badaniswe izenzo zamadodana kamongameli Robert Mugabe, uChatunga loRobert Junior, abathi bona bachaphaza imali yesizwe bezikholisela eGoli lapho abahlezi khona uZulu esidla imbuya ngoluthi. Abasakhulayo laba bathi njalo kabasoze bagoqa izandla zabo lapho kuqhamuka udlame olungaba lubangelwa ngabebandla elibusayo leZANU-PF ikakhulu emaphandleni phambilini kokhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ontanga laba bebekhulumisana lentatheli izindaba ngemva komhlangano wenkokheli yalolu hlangothi lwebandla leMDCT owe Youth Assembly National Council owenzelwe esigodlweni seHarvest House. Ontanga laba bathi bayayisekela yonke imizamo yomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai leyamabandla aphikisayo eyokubumba umanyano we-coalition phansi kwegama elithi MDC Alliance, ngoba le kuyiyona ndlela kuphela engasusa umbuso kamongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Umsekeli kasomlomo kulolu hlangothi umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokufiswa ngabasakhulayo.
Thina besikuzama ukuthi sikukhombise kakhulu, sikukhuthaze ukuthi thina njengabontanga sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo.
Abasakhulayo laba bathi bangalokothi abeZANU-PF ukuqala udlakela, ngoba bazokwenza konke okusemandleni abo ukulondoloza uZulu kakhulukazi owasemaphandleni. Kungakho uMoyo ethi sebeqalile ukuqhuba imisebenzi yokwenqabela ukuqhamuka kodlakela ngabebandla leZANU-PF abathi lwande ukuqhamuka isikhathi sonke kulungiselelwa ukhetho lalapho selwedlule. Ophethe uhlangothi lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uhlangothi lwabasakhulayo laba uNkosazana Sithabile Mlilo uthi bazilungiselele ukulwenqabela lolu dlakela nxa luthe lwaqhamuka.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhetho leli elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berechwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani? Hhayi, ngeke khonapho ngike ngithi but sizadifenda kuphela.
Umamlilo uthi kunje baphakathi kokufundisa uZulu emaphandleni kakhulukazi abasakhulayo ukuba bangaze bavuma ukwethuselwa ngabebandla leZANU-PF. Abasakhulayo laba bathi bajajuliswa yisinqumo esithethwe inkokheli yabo ebeke eceleni isilinganiso sokungamashumi amabili 20% sezikhundla ezizoncintiswa kube ngezabasakhulayo kukhetho luka-2018. Bathethele lithuba ukuncoma indlela amapholisa akobulawayo kanye leziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC abaziphathe ngayo ngokungabahlukumezi lapho betshengisela ukukhonona kwabo kudaba lokulethwa kwenguquko kumithetho elawula ngokhetho elizweni kuthi udlakela olutshengiswe unkosikazi Grace Mgabe kuntombazane yakwele South Africa uGabriela Angels bethi kulihlazo bathi balethemba lokuba uZulu weSouth Africa usekuzwisisa lokho abahlezi bekhala ngakho eZimbabwe bona umakhelwane bekutshaya indiva nje ukuba umndeni wakomgabe ungobusa lokuphila ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sokusiva sobala ukuba ibandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party alisoze lingene kumanyana wamabandla aphikisayo othiwa MDC Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombise amanyene avuma ukuthi asebenzelane kukhetho oluzayo. Kodwa unkosikazi Mujuru ubikwa esethe nguye ofuna ukukhokhela lo manyano okhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa isikhulumeli saleli bandla mnumzana Methuseli Moyo utshele uChris Gander weStudio 7 ukubana imizamo yebandla lakhe iyokusebenzelana lamanye amabandla lokhu iqhubekela phambili.
Thina njengebandla le-MTT isifiso sethu lokhu kuyikhonokho ukuthi sisebenzisane lamabandla wonke kugoqela i-MDCT ekaba kuTsvangirai. Okwenzakalayo lokho kusaxoxiswana kusakhulunywa. Ngaza-ke angikhululekanga ukuthi ngithi ukuthi kuyini osokuvumele nokuyini ongavunyelananga. Kodwa sibethemba ukuthi emalangeni nje emavikini amalutshwana aseduze kuzaba lesivumelwano.
Siyabona ukuthi la yenza umhlangano weCongress. Ungasitshela ukuthi ngemva komhlangano lo sekuminjani? Seliqalisile yini ukukhankasa?
I-convention kumbe iCongress itsho ukuthi ibandla le-National People's Party selibunjiwe ngokusemthethweni sekule constitution ebunobusekeli obukhethiweyo okweminyaka engu-5 emihlanu elandelayo. Sesiqedile lokho-ke kutho ukuthi sesikhona emdlalweni wokukhankasa. Sesikhankasa ngikhuluma nje ilizwe lonke, yonke province wonke, ama-structures ephezu kokukhetha kumbe ukuzwa laba afuna ngo-MP okhansila lama-senate. Yikho esiphezu kwakho lokho. Nxake sesiqedile lokho sesibathatha-ke labo bantu sesikhankasa sesiye ebantwini. Ikwenza sibakhetha laba bantu, sibakhetha kuma-structures ngoba kuze kukhethe kubeliwe yimemba yethu ekwazi hayi umuntu lolu ilunga lethu. So-ke besikhankasa emalangeni alandelayo njengamalutshwane sizakhipha iprogramu yethu ukuthi ininjani sobe singapha endaweni leyi ngasiphi isikhathi.
Sesike sezwa amanye amabandla ekhalakhala ngokubana awaboni ukuthi inhlanganiso ye-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho. Lina lilazo yini izikhalazo?
Ziningi izikhalazo esilazo ku-ZEC, kodwa ngawunanzelela i-ZEC yona ivele nje iyinto yezami, isebenzela izami. Yikho-ke kukhalaza ku-ZEC kufana nokuthela amanzi emhlane wedatha. Thina esikwenzayo-ke ukuthi siyakhankasa siye ekhethweni kunjalo ngoba kuningi sekuyalile ebesikhala ngakho ukuthi bakukhiphe. Khuluma nje i-voter registration akukacaci ukuthi uhamba njani. Khuluma nje ziningi into ezingahlupha, kodwa kunjalo thina njengebandla le-National People's Party sizimisele ukuthi sihambe ekhethweni ukuze sitshintshe zonke lezinto esikhala ngazo, kubone sinqobe uphume sitshintshe lezo zonke izinto. Ngoba izami ikuthilo yona ukuthi ngazabe itshintshe imithetho, itshintshele ukuthi yona idliwe. Ngoba ukuze wine iyakwazi kumele iqhubekele phambili i-Europa kumbe zenze imithetho yaleyo esikhala ngazo. Thina okwethu sikhona kumqoka abantu abayirejista lapho izekho ezakuya khona izorejista abantu. Besuke lapho-ke bayivota, bevotela amabandla abawafunayo. Lelo bandla lelo likhethiwe themba kuyabe kungelethu i-National People's Party, yilo selizaba lomlando wokulungisa umthetho kusuya phambili.
Mnumzana Methuseli Moyo isikhulume sebandla le-National People's Party lapho-ke obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Robert Mugabe usezayehlisa iphika ngemva kokuba obemthwalise amagabha avuzayo umongameli Ian Khmer wakwele Botswana esevalelisile enhlanganisweni ye-SADC e-South Africa ngempelasonto eyedluleyo ngoba useza kwehla esihlalweni ngomabasa womnyaka ozayo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya ukhangela ubudlelwano obungazange bube mnandi ngitsho lelanga elilodwa phakathi bakhokheli bobabili.
Kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso ye-SADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008, ukama akazange achithe isikhathi ekuchothozeni uMongameli Mgabe. Lokhu kwenza ngesikhathi sadikhe khandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni achiyeneyo ukuchothozana kuzila. Kodwa uMongameli Khama njengomuyi uMongameli Levy Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, iSADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka 2008. Ukhama uphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka 2013. UMongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa ngazange ahambelane loMongameli Mgabe kumhlangano weSADC eVictoria Falls ngo 2014. Ukhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMongabe uthi abe ngumgcini hlalo ungakapheli. Kodwa uMgabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khana usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhe isesikhundleni.
Sasi khona ngo-2008 simbukele uMongameli uKhama engeniswe usemthethweni oba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole umgabe ephakathi. UKhama usephuma umgabe lokhe phakathi. He's 30 years younger than umgabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu usediniwe. UKhama says to him, after 10 years, I've served my term, othini ngimeceleni. He challenged uKhetho. He challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi community okwenzakala eZimbabwe kulunganga.
Omunye umnumzana Dumi Ncube uthi isipindi ebesitshengiswa ngukhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
I think sokukhulule uRobert Mgabe lapha eZimbabwe because uyeni khama ngiyokade namandla, to be honest, ngiswadak region uthi tshela umdalalo ukuthi ephume esihlalweni usegugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMgabe ukuthi isikhathi sokuchiya isikhundla adedele abanye sesichayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwetshelekanga kunkokheli yamazwe wezekwazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya oyendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokuhlelwa kwelanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mgabe ukuthi libe likhefu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele isivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakule North Korea usethu sele amabutho emelika lawe South Korea azilolongayo duzane lomngcele weSouth leNorth Korea ukuthi uzathatha amanyathelo alukhuno amabutho la engaqhubeka ngohlelo lwawo olwenziwa minyaka yonke. Kuthi-ke amapholisa weSpain aqhubeka ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ngemota lanxa umshayeli wale mota edutshulwe wafa. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubikwa sokubangela kuba amabhizimusi yasemaphandleni afana laseBinga North avale ngobuningi ngoba izakhamizi zingela mali yokuthenga. Umeli walesi sigaba edaleni lePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi nxa kungasabanga lobubelo kwezenotho amabhizimusi amaningi azaqhubeka evalwa.
Imali ivela emadolobheni nxa kuyikuthi laba abantu abasemakhaya belabantwana kumbe izihlobo ezisebenza emadolobheni bengaphandle kwelizwe. Imali njalo ivela ekulimeni nxa bethe balima izilimo zabo basebethengisa. EBinga njalo imali kutsho ukuthi yabisivela enhlanzini nxa bethe babamba inhlanzi basebethengisa. Ngakho-ke lapho kusuka khona izimali yikho okutsho khona ukuthi ibhizimusi lona ngokwalo emakhaya liyama njani. Singakhangela emfuleni kathesi kulezi nsuku, inhlanzi ezinkulu lezincane azisatholakali, seziphelile ngoba wonke umuntu uvele sephila ngokuba ngumgoli wendlala. Okwesibili, abalimayo bathi bangalima, bengikhuluma lomunye umlimi nje ngemva kwayizolo esithi ulimile wahambisa i-one ton yomumbu ku-GMB. Lanamhlanje sokuzinyanga phose ziyafika ezinhlanu engakatholi imali yakhe. Laba abasemadolobheni amafektari sevaliwe emadolobheni akusela msebenzi, labo kabasanelisi ukuthi bethumele izimali emakhaya. Abaphandle kwamazwe nxa kuyikuthi bethe bathumela imali yakhona ngefika emafonini. Ngenxa yalokho-ke osokusitsho ukuthi khona amandla okuthenga kumbe ukwanelisa ukuthenga okwenziwa ngabantu bemakhaya sokwehlile. Abantu bemakhaya kabaselayo imali yokuthi bengene ezitolo besiyathenga. Kanti bona laba abanikazi bezitolo bahlangana nohlupho lokuthi nxa bethe besiyahoda, abawahodisayo bathi bona bafuna imali ebambekayo, bafuna i-cash, kabafuni le imali esemoyeni engabambekiyo. Ngingakupha nje umzekeliso, amaviki adlulileyo lawa bengibhizi ngizama ukukhulumisana labantu be-Delta Beverages. Abantu be-Delta bayahamba besiya supplier eBinga, abanikazi bezitolo abathengisa utshwala kanye lamanye ama-drinks abo. Kodwa nxa besiya supplier bathi bona bafuna i-cash phambili. Laba abantu nxa bethe besiyathengisa bona i-cash leyo kabayitholi. Osokusenza ke ukuthi khona okunathwayo khona okuvela ku-Delta Beverages kube kungasatholakali kuhle ngaphakathina kwendawo. Soke osokusitsho ukuthi amabhizimusi amaningi asevalile, ngazi osomabhizimusi abambalwa abangasela nto abayenza asebevalile amabhizimusi abo. So kunzima kakhulu kulezi nsuku emakhaya ukuba ngusomabhizimusi.
Ngamanye amazwi uthi akula bhizimusi elihambayo kungakhathalekile ukuthi libhizimusi bani?
Akulani ukuthi umuntu uthengisani. Into ehluphayo ukuthi into leyo oyithengisayo nxa uthe wayithengisa imali yakhona uyayithola yini, uyayithengisela bani, ngoba akula muntu olemali. Kunjenje ungafika ekhaya uthi wena ufuna ukuthenga imbuzi. Nxa imbuzi yakhona uyithenga bayakubuza ukuthi orathi ngicela imali. Imali yakhona ubusubatshela ukuthi isemafonini. Bona amafoni akhona kabalawo. Nxa belawo amafoni akhona kawabambi inikuzeni i-network khona ngale makhaya. So ekugcineni kugcina nje kusiba yinto eyize. Akusabi lalutho oluhambayo, akusabi lalutho oluthengiswayo. So kugcina nje ngokuthi hayi nami bengifisa ukuthi ngithenge. Naye lo esithi bengifisa ukuthi ngithengise. Kodwa akusela nto ehambayo. Izinto zakhona cha sima ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezimele ekhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu eye grassroots isebenza iphakathi kokufundisa abasakhulayo abedlula amakhulu amabili mayelana ngezempilo kunye legciwane lengculaza emizameni yokubahlomisa ngolwazi lwalomkhuhlane kanye lokubatholisa indawo ezehlukileyo zokuthi bahlole igciwane lengculaza besebenzisa ezemidlalo. Unomphumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo liphakathi kobunzima bokubamba umkhuhlane wengculaza. Abanye ngabazalwa belalo kodwa abazali kababazisanga. Uthi abanye balithola ngokungazi ingozi yokuya emacansini bengazivikelanga. Inhlanganiso yegrassroots isebenzisa umdlalo wenguqu ekuhugeni lekufundiseni abasakhulayo ngomkhuhlane wengulamakhwa. Linhlanganiso njalo iphakathi kokufundisa abasakhulayo eNjube Secondary School kunye neBulawayo Football for Hope Center. Umqondisi weGrassroots eZimbabwe, uMnumzana Bhekimpilo Moyo, uthi basebenzisa umdlalo wenguqu ukuhlomisa abasakhulayo ngezempila kahle.
so esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa i-soccer technology. Sizama ukuthi sifundise abantwana sibili ukuthi thina umntwana ufunda ngokwenza.
Umoyo uthi lapho akhona indawo abayiphiwa yiFIFA ngakho sebeyisebenzisa ukuba ihlole igciwane kwabasakhulayo ngoba ezibhedlela ezinkulu bayabandlululwa. Osakhulayo uCleopatra Mbedzi omunye wabaphakathi kohlelo lolu uthi iGrassroots iyabasiza ukuba bazi isimo sabo njalo baningi asebethe bafunda njalo bathola usizo eGrassroots.
Ngeda kakhulu ngoba lisukela unjela ukuthi ngiyotesta ngibezazi isimo sami.
UThamiya Ncube uthi bafunda ukuzivikela kumikhuhlane ehlukeneyo njalo iningi labo lithethwe esikolo ukuba bazofunda baphinde badlulisele ulwazi kwabanye bakhe.
Kugrassroots sibuya ukuzofunda ukuzivikela njengabantwana abangamankazana.
Unkosazana Amelia Mleso Chifoja obona ngokufundisa abasakhulayo eGrassroots uthi baphakathi kombuthano othiwa iHoliday Camp lapho abafundisa okwehlukeneyo okokubahlomisa empilweni.
Sile Holiday Camp lapho sidlala khona ibhora labantwana and doing ama life skills activities. So sifundisa abantwana abangamankazana how to hold the ball, also at the same time sibafundisa about HIV and AIDS.
Umnumzana Blessing Kondowe obona ngokuqhuba inhlelo zeGrassroots uthi banabafundi abasuke enjube elobhengula esikhulile lemganwini. Amantombazana lamajaha aphakathi kokufunda okuzathatha iviki ngemva kwalokho bephiwe izicoco kube nabazafuna ukuhlolwa igazi baqhubeke njalo ngemfundo yempilo. Iningi labasakhulayo lithola nzima ukuyahlolwa igazi ezibhedlela ezinkulu. IGrassroots ithi sebelihawu labasakhulayo njalo kulula ukuthi abasakhulayo baze kibo bazohlolwa ngoba indawo yabo ilungiselwe abasakhulayo. Ngimene iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siphiwa ngabafana bakagodlayo inzwisa kuphela kodwa ke singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesidlene. Umkhokheli webandla eliphakathi kokubunjwa eZimbabwe Economic Freedom Fighters umnumzana Innocent Ndibali obotshwe ngolwesihlanu miswa phambi komthethwandaba. Abasakhulayo bebandla leMDCT badaniswa izenzo zamadoda nakamongameli Mgabe uChatunga lo Robert Jr. abathi bachaphaza imali yesizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asibeke ithuba elifanayo kusasa nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.